Selamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 1 Mbimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Alingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Some of those people maybe did not understand who I am.
They were just talking. Abanye balaba bantu engxenye bengazwisisi ukuba ngingubani sibili sibili. Bebekhuluma nje ngoba kuthiwe benze njalo. Ungambiza loba ukumbuza lowo muntu ukuthi siqondane. Ulakho ukwehluleka ukukhuluma.
Ibandla elitsha leZimbabwe People First lethulwa kuZulu okusemthethweni emkhosini owenzelwe eMikkels Hotel eHarare lamhlanje.
Amakhulu abantu abakade bebuthene phandle kwehotela yeMikkels bebehlabela nokugiya behaya umkhokheli weZPF unkosikazi Joyce Mduru ephuma emhlanganweni wokuqala.
Iofisi yomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ibikwa iqekeziwe njalo izolo ebusuku. Ibulawayo ehlaselwe ukuvalwa kwamafekitali ithi kunyanga ezimbili ezilandelayo kuzakhiwa imall ngendleko yezigidi ezingamachumi ayisithupha zamadola i-$60 million lapho kugadwa khona amakhombi egodini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla elitshaye leZimbabwe People First elibhaliswe kwabeZEC ngenyanga edluleyo lethulwe kuZulu okusemthethweni emkhosini owenzelwe eMikkels Hotel eHarare lamhlanje wangenwa ngamakhulu abalandeli abavela esigabeni zonke zelizwe. Okuningi sikuzweni kuMavis Gama.
Angena kungena kakhulu ngikhulume ngento yabanye abantu into yabo bangenile enkundleni ikoqathekile sesilabe enkundleni hayi zizamisana ke zithobelane ukhadi kunjalo.
Uxolo balaleli sizathi silethulela ke loludaba. Ihofisi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ibikwa iqekeziwe njalo izolo ebusuku. Lokhu ngokwesihlanu kusenzakala eminyakeni esanda kwedlula kungela muntu obotshwayo. Amapholisa atshone edingisisa ngaloludaba kubike umsakazo kahulumende oweZBC. Lanxa abanye besithi bacabangela ukuthi sehlangalo lesi silokwenza lokulwisana okukhona kuzanu PF, abanye bathi uMnangagwa engaba enguye leqembu lakhe abenza lokhu ngabomu. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi ngasizathu bani. Okuningi sikuzweni kungxoxo eyenzwe nguNtungameli Nkomo ekhuluma ke lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Iqiniso elikhona ukuthi uMnangagwa ngumuntu ngokuqondileyo esifanele simkhangele njengokuthi umuntu obaluleke kakhulu kwezombusazwe elizweni leZimbabwe ngoba ngu-vice president. Nxa kuyukuthi i-office lakhe ligqekezwa even okokuqala, abadala bathi kubona kanye kubona kabili. Nxa kungephindeka sukuze kufike amahlandla asekwana esingathi njengoba usitsho amahlandla. So ufanele siqalise ukuzibuza ukuthi khona kodwa kusithengisane ngoMnangagwa ukuthi yena ungumuntu onjani njalo uyinkokheli enjani. Ngokumnaka kwasikhangele ukuthi ule security ngumuntu okufanele usecure okwedlula iningi lethu. Kodwa thina sinje ezindlini zethu akugqekezwa kanjalo. Nxa kugqekezwa i-office yakhe malanga wonke kuthi ukuthi something is wrong ngaye uMnangagwa, not ukuthi ngalaba abagqekezayo. Yiko ufanele siqalise ukuzibuza ukuthi kanti vele yini yenzani. Kumbe uya ku-state manager engathi ngesikhumbuzo ku-state manager ukwenzela ukuthi akhanye ebantwini engazange nguye umuntu ohlukuluzwayo. Phela singakukhohlwa ukuthi umnangagwa lo sikhuluma ngaye vele isikliwi, izinto ezinjengalezi iyakwazi ukuzenza.
Ukhona kungani kuqhubeka kusenzakala, kwenza kalokwakuqala, okwesibili, okwesithathu, uhulumende ulabalinde singathi i-security. Nxa kuthe kwenzakala bafaka i-security, kungani kuqhubeka kusenzakala nxa kungokweqiniso?
Nxa kungabe kuqhubeka kusenzakala kungokweqiniso, kufanele sikukhangele ngelihlo elikuhlanganisa lokokuqala. Ngoba ukuqala kusenzakala kwenzakala kuyikuthi umnangagwa i-group yakhe yayile ngxabano le-group kamntu. Kwenzakala kwakhina sokusenza umnangagwa akhanye ebantwini engazani yena ngoyohlukuluzwayo, uyongaphathekanga kuhle, okwenza ukuthi kumnike esingathi ngesilungu emotional acceptance, ngoba present ukuthi yena uyohluthi ohluphekile umjuba igroup yakhe igangile. Singakukhangela ngaleyo ndlela, nxa sikukhangela ngaleyo ndlela then kusitshengisa ukuthi wena iy'ndaba zombusazo nje ezitshengisela ukuthi omnangagwa laba into abazama ukuyenza bahlethi mani izinto le, akulalutho olukhona la. Lanxa kungabe kuyikuthi kumbe ngabantu abalindayo abafisa ukuthi bathole i-information eningi ngomnangagwa ngezenzo zakhe ezibathenza phandle, basebenzi zami ukungena ofisina ukuthi batshontshe babone ukuthi kwenzakalani. Umnangagwa le-security enkulu kakhulu okufanele ukuthi vele into ezinjengalezo zivikeleke. Akula nto engikhona la, umnangagwa is just stage managing into le.
Alo-ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 esebhilitane. Njengokuthembisa kwethu nantu ke udaba lapho uMavis Gama asipha lona ngokuwethulwa kusemthethweni kwebandla elitsha leZimbabwe People First.
Amakhulu abantu abakade bebuthene phandle kwehotela yeMiklis bebehlabela lokugiya behaya umkhokheli weZPF uNkosikazi Joyce Mduru ephuma emhlanganweni wokuqala lenthathela izindaba ngokwethula ibandla lakhe uZulu okusemthethweni. Oke waba ngumsekeli kamongameli oxotshwe umsebenzi lasebandleni leZANU-PF ngo-2014 utshelela umhlangano ukuba akayi kubuyela kilo noma kanjani.
Some of those people maybe did not understand who I am.
Abanye balaba bantu engxenye bengazwisisi ukuba ngingubani sibili-sibili. Bebekhuluma nje ngoba kuthiwe benze njalo. Ungambiza loba ukumbuza lowo muntu ukuthi siqondane. Ulakho ukwehluleka ukukhuluma njalo lokho ayabe kutshilo ngaphambilini. Ngiyazi ukuba abanye batsho lokho abakutshoyo ngoba bedakiwe. Akubhadali muntu ukwenza kwalolu hlobo. Ube lokho kuphindwa ezinye izinto. Ziningi izinto eziqakathekileyo okumele kukhulunywe ngazo.
Wengeza ethi akukho ukukhulumisana okukhona phakathi kwakhe labamanye amabandla ethi kuyinto ayizwa kumaphephandaba.
Unonzwa maimujuru vachinzi vasangana navatsvangirai.
Uzwa kuthiwa uNkosikazi Mujuru uhlanganele umnumzana Tsvangirai. UNkosikazi Mujuru udla ubhedu ngoba eyale esikhundla. UNkosikazi Mujuru uthe angikaze ngangena mhlangano lomnumzana Tsvangirai mina lokhu soloku siyahluka nayo ngesikhathi sikahulumende womanyana. Thina kasali kukhulumisana labalemibono efana le yethu.
Ukujabulele ukwethulwa kwalalibandla uZulu oze kulomkhosi okubalisa uNkosazana Joyce Moyo oze evela emzini wenkulumane kobulawayo.
Yes, ngithabile ukuthi at last iZimbabwe isizathola ukukhululeka lokho esasikumelele since 1980. Obaba sebezathola imisebenzi, ama-investment sezabuyala, hayi 2018 siyawina.
Ube lilunga le-MDC ekhokelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai uMamoyo ethi kalizange lazifeza izithembiso zalo wakubona kufanele abe lilunga le-ZPF.
Hayi, besimthwele sibili uTsvangirai kodwa wehluleka ukuthi fikisa lapho esasimele sifike khona. Kodwa ngomama, hayi sesizafika sibili.
UNkosazana Loveness Nyoni odabuka elupane eJojolo ehlala eVictoria Falls uze laye ukuzazizwela ngezakhe leli bandla leZPF aselisekela lisethulwa okusemthethweni.
Ngiyathokoza ngomama. Yazi ngathi sizindaba le isethulela phezu kwembiza yami. Ngahle ngayikhwezela yaba nkulu kakhulu. Ngokubana vele lapho kungala mama khona into azilungi. Kwaba lo mhelo, kodwa ngibonga ukuthi umama wama isibindi njengeqhawe wapho uNkulunkulu wayelensisizathu sokuthi engafele empini ngokubani wayezobuya kuzokhulula okwesibili.
Bezikhona inkokheli zaleli bandla iningi lazo kungezaxotshwa ebandleni leZANU-PF okubalisa umnumzana Rugare Gumbo ongomunye wababizwa njengabadala abasungule leli bandla obebobotheka kokuphela utshengisa ukusijabulela lesi sehlakalo.
Hayi, into ihambe kuhle kakhulu. Siyathaba ukuthi sesilo nje umhlangano. So kumele ukuthi abantu basebenze. Kumele ukuthi abantu bangalwi. Esikufunayo ukuthi khona ngazigidele teni izinto zethu. Those who win, those who have good ideas, they will succeed. Kodwa laba abangena good ideas bazayihluleka.
Bekungesifanayo la kumnumzana Lighton Mfundisi ovele esigabeni seMashonaland Central.
Very good, right. Umama so ubuyile. So hayi, sifuna ukuthi ama-investors abuyele. Abantu bayenze umsebenzi kathesa kula njezi.
Abebandla leli bathi yikhona kuzokwenziwa umhlangano omkhulu we-convention lapho kuzokhethwa khona inkokheli yalo. Okwamanje umsebenzi uqhutshwa liqula elisabambe izikhundla kusalindelwe umhlangano omkhulu le-National Management Committee lisebenzelana lenkokheli yezigaba ama-provincial coordinators. Bekujatshulwa kuyimpululu lapho unkosikazi Mjuru ekhulumisana labalandeli phandle kwehotela abekade belindele ukumbona esephuma kulo mhlangano. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Siyabonga Mavis. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lelunga lemandla leZANU-PF uJoseph Chuma yena othi balimelele ngabomvu ilibandla leZPF.
Angiyena nakungena kakhulu ngikhulume ngento yabanye abantu, into yabo bangenile enkundleni, yikocathekileyo sesilabo enkundleni, hhayi zizamisana ke zithobelane kuhanje kunjalo. Kodwa ngingeke ngakhuluma ngabo ngoba angisuka khona ngale mina, so angifuni ukuthi khona ngigcine sengikhulumela into engayaziyo. Kodwa into enhle ukuthi hhayi thina izanto kusuke sikhona lathi khona abaphakathi.
Kambe lizimisele njengokukhuluma kwakhe ukuthi yena uzimisele ukungqikilana lani kwezempolitika la?
Thina sihlala sizimisele vele ngoba yigemeti vele thina singama-politician sivele sikhonapho phakathi. Awuboni sisuka ebunzimeni obukhulu sike samisana le party ebisponsor yi-Britain, uTony Blair befaka izimali le-Rice Center, kodwa saphuma kunjalo sama saba laphana. Saba silo kusiyizana uphefu. So nxa sikhangele okuyi-history konoku angiboni zona kule nto engasethuza namhlanje ngomunye umuntu ongabuya. Hhayi, obuya ngabuye kona vele kunjalo kuhle phela ngoba silizwe elidemokratiki elivumela ukuthi na anyone ofisa engangene bese zithobelana sokuphuma-ke inkunzi phakathi kwamadoda khona abantu yabona. So akuna nto embi, into enhle bayeza into yabo enhle, thina lathi siloku siphakathi ezana uphefu siloku siya phambili.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU-PF. Kunjalo nje ingcwethi ecubungula izombusazo omnumzana Brilliant Mhlanga yena la uphe umbono wakhe ngaleli bandla eselikhokhelwa ngwake waba umsekeli kamongameli weZimbabwe unkosikazi Joyce Mujuru.
Udaba lokuthi sokube le political party entsha le esizwa bekhuluma ngayo kaMjuru la ngendlela abantu abafuna ukuyikhangela ngayo kufanele sikuzwisise ukuthi bangaba khona abafuna ukuthi bakuthabele lokho kwenzakalayo bakucelebrate ukuthi uMjuru la eseform i-political party. Kodwa iqinisweni elikhona ukuthi akukhathalekile kumbe uMjuru uformile i-party kumbe kayiformanga i-party, iqiniso likhona ukuthi nxa iforma i-party yakhe le sokungezelela kuhlupho oluvele lukhona ngoba maningi ama-political parties vela avela khona eZimbabwe and njalo ama-political parties lawa egcwele njalo eZimbabwe awakwanisi ukuthi asebenzelane wonke aforme imbumba enkulu yomanyano lwawo wonke esingathi ngesilungu phecelezi i-coalition abangenelisa ukuyisebenzisa ukuthi bakhiphizane. Abakwanisi ukuthi bakwenze khonoku ngenxa yokuthi bayehluleka ukuthi bakwenze khonoku. Ukungena kwaMjuru ku-political scene yeZimbabwe la eselethe yakhe i-political party sokungezelela i-pressure kulezi vele ezinye inhlanganiso evele bezikhona ngoba la uMjuru phela usefuna ukuthi abe nguye oza leader leyo coalition. singakukhohlwa ukuthi enxa sisithi nguyoza lidaleyo coalition uTsvangirai la ekhona phana abade besebenza laye laba abanye ababevele bekhona uWelshman otenda ibiti labo Gordon Moyo bonke laba bathe eminyakeni le besebenza lo Morgan Tsvangirai bamenza wakhanya njengomuntu oyingunguthela kukho konke ongawoye yedwa kuphela ongaba ngumuntu ongakhipha izano ongakhipha umgabe abantu uzulu wonke jikelele wakwamukela kunjalo.
Lo ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Idolobho lakoBulawayo elihlaselwe kanzima yikusilela lokuvalwa kwamafekitale lithi kunyanga ezimbili ezilandelayo kuzakhiwa i-mall ezaba lendleko ebiza indleko eziyizigidi zangamachumi ayisikhombisa zamadola i-$60 million lapho okugadwa khona amakhombi egodini. Imali le izakhiwa imali le izakhiwa phansi kwesivumelwano se-build on and transfer lenkampani ethiwa Terracotta Trading Private Limited. Amakhombi labaphila ngokuthengisa ezitaladeni baphiwe inyanga ezimbili ukuthi bagqibe umsebenzi lanxa abamakhombi bezaphiwa enye indawo yokusebenzela esedolobheni lakoBulawayo. Sixoxe lo Councilor Mlandu Ncube umgcini sihlalo wekomiti yezemali e-finance and budget kuCouncil yakoBulawayo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Imali leyi yakhiwa ikhampani okuthiwa yi-Terracotta Private Limited, joint venture phakathi komunye umhlali wakoBulawayo nomunye owe-South Africa. Yiyo ikhampani yakhona eza wakha imali leyi.
Kutsho ukuthi kuyaqala nini ukuyakhiwa?
Okwakathesi sikhale ukuthi ngemva kwenyanga ezintathu soba zaqala khona ngoba sokumele silungise thina i-council sikhiphe amakhombi laphana njalo lama-notice la okuterminate ama-lease kubantu abarenta ama-shops khona phana lama-vendors so legally we need to give them 3 months notice but sasivele sibanikile ekuqaleni kodwa selapse ama-3 months lawa so sesibanotifya kutsha so ukuthi le ngakunyanga ezintathu siyabe sokuqalisa.
Iyabe inkulu okunganani imali leyi?
Into ezenzakala laphana kuzaba khona ukupheliswa ayikupheliswa but siza kusebenzisa ubude bendawo kuya phezulu ulive space what I can say siyabe kuzaba lezinye izitolo eziyabe zisestezi ezinye ziphansi i-terminus izofana ikhona but iyabe isibuke kunye omangalisa.
Manje bonabo okuthiwa bazasuka ikakhulu abaphila ngokuthengisa ama-vendors lawo bathini?
Labo abama-vendor asemthethweni besihleli vele sibonana labo bebekhona ngitsho emcimbini wayizolo. Bayavuma la bayakwamukela ukuthi bazakusuka ngoba bavele bebone ekuqaleni sasikhe besitshengise izindawo lapho abazafuna ukuya khona. So baye bakhanya bakabalahlupho ngoba okutho ukuthi njengoba sizasusa emakhombi laphana kuyabe kungasela bhizinisi yabo ngoba akwenza abantu bebathengele ukuthi abantu bazesagada amakhombi. So singahambisa amakhombi lapho kwenye indawo yikho kuzamelela belandela amakhombi ngoba bona ezabe inhlanzi zithiwa ngamakhombi.
Wona amakhombi azabe kuya ngaphi?
Sinendawo ezijene siza kuvuselela i-terminus eku-3rd Avenue along loBhengula Street leyinye e-across kuloBhengula Street loBhengula Street first and nakwezinye indawo nje ezijene ezikaphambi kwabo wevali ngale ngaphezulu kubhajetina kungani kule ndawo.
Sizwe kuthiwa imali le izakhiwa ngalokhu okuthiwa yi-build on and transfer. Ungachasela abalaleli ukuthi kuhamba njani khona?
I-build and on and transfer lapho ikhansi lisangena kwi-partnership contract because ikhansi liyabheza ya-advertise kumanye ezihlephu ukuthi ofisa ukubambana ne-council ekuthuthukiseni indawo yenaliyana i-tender yasiwina yikhampani okuthiwa yi-Terracotta. So i-partnership umsebenzela ndawonye we-council ye-Terracotta okutho ukuthi i-Terracotta izathola imali yayo eyoyifakela phana ngokusebenzisa i-collector irevenue but kukhona ezazikulethe ecounciling percentage ezazikulethe ecounciling during that time. So ngemva kwesikhathi esithize iza kuyiphendukisa ecounciling isisiba nge-council 100%. Kodwa kusho ukuthi ngeminyaka naleyo ingeyeterracota i-council ayiyikuzuza imali edlela khonapho kule mali esizobe siyizuza njenge-council.
Lo ke ngu-Councillor Mlandu Ncube umgcinisihlalo wekomiti yezemali ye-Finance and Budget Committee ku-Council yakoBulawayo ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le kwaBulawayo. Elebotswana selazise umakhelwane walo eZimbabwe ukuthi lifuna bonke abeZimbabwe abangaphezulu kwenkulungwane abasemajele ezweni lelo ukuthi babuyiselwe ekhaya ukuyaqedisa izigwebo zabo. Intatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweLebotswana.
Umphathi ntambo obona ezomvikela kweLebotswana umzana Shokhadi ukuthi ukhulume lomunye wakhe eZimbabwe umzana Kembo Mohadi ukuthi abasemajele bezweni lakhe babuyiselwe kibo bayaqedisa izigwebo. Umnumzana Khadi ubekhuluma le ntatheli izindaba ngemva kokufika evela eZimbabwe lapho angene khona umhlangano wezomvikela phakathi kweZimbabwe leBotswana. Ukhadi uthi bafake umbono lo phambi kwabanye kwababo abeZimbabwe ukuthi bonke abagwejelwa amacala eBotswana bayopika emajele eZimbabwe. Lokhu kuza ngemva kokuba umthethwandaba weBotswana unqume ukuthi abapika emajele abakumanye amazwe kumele banikezwe amaphilisi okulwisana lengculaza ama-ARV. Ababili abeZimbabwe abaphila legciwane lengculaza yibo ababahambise uhulumende weBotswana emthethwandaba. OweZimbabwe umnumzana Casper Nkomo lesihlobo entolongweni uthi uhulumende weBotswana angabe isindwa linani labeZimbabwe abasemajele kumbe egcinule ukuthi ababili abeZimbabwe bamhambisa emthethwandaba phezu kodaba lwama-ARVs.
IBotswana most likely ikhangele ukuthi ama-numbers aphezulu kodwa I expect kuzaba nama legal complications amaningi ngoba first of all into licala eBotswana mhlawumbe soqala eZimbabwe njalo futhi iprison sentence ekhona for icala eBotswana angeke finally prison sentence eZimbabwe.
IZimbabwe iyo elenani eliphezulu ngaphandle kwabeBotswana elisemajele ngesikhathi kuleningi elingena kulelizwe ongekho emthethweni. Umhlangano obuse Victoria Falls uhlafunele lodaba oluyimpica lwabangena emlizweni ongekho emthethweni. IBotswana itshela iZimbabwe ukuthi ayihlaliseki ngalomumo. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabonga leBotswana.
Alinga khohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz. Kuhlelo lwabasakhulayo lamhlanje sikhangela inhlupho ezibhekane labasakhulayo zokuswela imisebenzi. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abaseMelika lamhlanje bayavota ezigabeni ezilithumi lanye kukhetho lokudinga uzancintisa kukhetho lukamongameli welizwe ekupheleni komnyaka. Unobhala obona ngezemvikela kweleBhilitane umnumzana Michael Fallon ubike ukuba ilizwe lakhe lizathumela ivuyo lebutho kweleTunisia kuyancedisa ukuvimba abantu bakweleLibya ukucaphela khona ngokungekho emthethweni. Abasakhulayo abaningi babikwa bephuma elizweni ngobuningi besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe yakhangelane leZimbabwe abalisa iSouth Africa, iBotswana leZambia. Kodwa abasemazweni la babikwa imisebenzi isilela ngoba sebebaningi abantu abavela kwamanye amazwe bedinga amadlelo aluhlaza. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele umkhokheli wenhlanganiso yeRural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu othi seyehlulekile uhulumende weZANU PF ukulungisisa udaba lwemisebenzi.
Kulamisebenzi i-statistics sithi ukuthi
more than 80% yabantu okumele ukuthi ngabe basebenza kabasebenzela nqa nje uhulumende ekubeka sithi 10% yabantu abangasebenziyo isebenzisa izindlela zokukhakhulisa leyo percentage. Abantu abaningi ngiyithinta eningi iqina isisiya ngaphandle kwelizwe emazweni afana laboGoli laboBotswana. Kudala kwakuvamile ukuthi abantu abenza njalo kwakungabantu mhlawumbe ababe bengenzanga kuhle esikolo bengazange bapasa, kodwa kathesi sibona intsha eningi ephuma kumanyuvesi ephuma emakolitini isiya khonale ephandle isiya phandle kwelizwe ngoba nalapha akusela imisebenzi. So i-migration yabantu yekumbe intsha isinkulu kakhulu kuleli lizwe kubangelwa yokuthi imisebenzi kayikho, amasekithari kasebenzi akula ngendlela abangaphila ngayo ngaphandle kokuthi bezame kuyadinga imisebenzi ngaphandle.
Kuyini okumele kwenziwe Ndlovu ukulungisisa lolu daba?
Kudingakala ukuthi uhulumende azinikele ekuthini alungise umumo welizwe kukhangelwe ezomnotho. Kuyadingakala ukuthi uhulumende avume ukuthi imithetho ayifakileyo enga-attract-a i-investment kayisiyo. Kuyadingakala uguqule leyo mthetho, ikakhulu umthetho we-internalization. Konke khona lokhu efana lale siyenze abantu bamanye amazwe bangaze baba lengwabungwabu yokuthi bezoyi-investa lapha okuzadala imisebenzi. Konke khona lokhu kugcina sokusenza ukuthi abantu bengaze bathola imisebenzi ngokuba nakungela amankampani asebenzayo.
Alo-ke ngumnumzana Vumani Ndlovu owenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust obexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Ale balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington.
Bantu, 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 apusu nunu we, DTP, Blazy Boy. Let's go, let's go.
Yabathanda labantwana,
yabathanda labantwana.
Unyaka ngisifele ngabantwana,
ngisifele ngabantwana.
Yabathanda labantwana,
labantwana.
Unyaka ngisifele ngabantwana,
ngisifele ngabantwana.
Abantwana, abantwana,
abantwana.
Unyaka ngisifele ngabantwana,
ngisifele ngabantwana.
Yabathanda labantwana,
labantwana.
Unyaka ngisifele ngabantwana,
ngisifele ngabantwana.
Yabathanda labantwana,
labantwana.
Unyaka ngisifele ngabantwana,
ngisifele ngabantwana.
Abantwana, abantwana,
abantwana.
Unyaka ngisifele ngabantwana.
Shake that booty, come on, shake that booty. I don't care where you from, baby, shake that booty. Hey, hey, hey. Come on, shake that booty. I don't care where you from, represent my city, baby. Come on, shake that booty. I don't care where you from, baby, shake that booty. Hey, hey. Come on, shake that booty. I don't care where you from, represent my city.
Gang, gang to those rappers, I deserve the best. Candle looking nigga, I'm a king, represent the best. I don't give a cent to the poor.
Ingoma ke mnandi ethi wabantwana isigqibela uhlelo lwanamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Ibandla elitsha leZimbabwe People First lethulwe kuZulu okusemthethweni emkhosini owenzelwe eHarare lamhlanje. Ihofisi yomsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa ibika iqekeziwe njalo izolo ebusuku okwesihlanu. Ibulawayo ihlaselwe ukuvalwa kwamafekitali ithi kunyanga ezimbili ezilandelayo kuzakhiwa imall. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukhelethi studio7@voanews.com. Igama lami nguChris Gande, sesilithiya ke kustudio 7 Live Talk, lilale.